Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lejona njani, livuka njani mthwazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Kweze kuseni namuhla umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana uBheti Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo bezanu-PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo-Ignel Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kando Studio 7 uxoxele lunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yakuqala esayivumelanayo ku-conference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iphathi yathi akulwiswe i-corruption, akulwiswe i-corruption angendlela zonke, ngoba i-corruption yiyo ehlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo. Umkhonomi njunje umi kubi ngaba into yakuqala i-corruption. Ukuze kulungisiswe zonke izinto kumele kuqale kulungiswe indaba ye-corruption ibe yiyo eqedwa. Akula ma-investors engabuya elizweni le-corruption, akula nto engayenzakala into ezile-corruption. I-corruption ivele into yakuqala. Awuke ama-youth abona kungani uhlelo lolu olokulima ulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona kuzokumele ukuthi lungezelelwe isidi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu, kulwiswe indaba leyo kuthiwa yi-corruption, ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise, ukuthi afuqe ukuthi abantu, ngoba abantu sebephambili kwedlula le nhlelo ezikhona ezokuthi bakhangele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usibalukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla lezana PF ngoba bayamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi, mbona ngani amajaha lana aso majaha angalasikolo, amajaha lesikolo asifundileyo, amboni libapho ngusukela nje umuntu onjengomankuja bethi kulalokhu lalokhu. Antiyabona ngathi into zisenzakala lapha, imali zokungenangena kudala kwenzakala izinto zezimali lezi lokubalwa kuthiwa hey RBZ inganjani yayibala yayibona. Mbona ngani lothi uzabahambisa emthethwandaba esiyababofisa, hayi laye kulilungelo lakhe lelo nxa emsulwa engalacala, nxa izithola engalacala. Laba abatsha laba mboni ukuthi bangapho ngumsukela nje baye bemgcobe ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yikho kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonokho abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazabusa phambili emthethweni ngale ababotshwe labo ababakhangelele ukuthi yiyo bayenza into zobuwori. Kodwa mina into engayitsho ukuthi ayisiwo khonokho kuphela, kuningi kakhulu, baningi kakhulu abantu bamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zenezo esikhuluma ngazo eze-corruption ezikhulumwa ngabantu abatsha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi. Ngibona ngani isikhathi sakhona sesifikile ukuthi kwenziwe khonokho, ngoba ulokuze u-National Commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolile ozibona engcolile baresign, achiye singakalandeli lokuya phambili. Ngiyoqalisileyo ukuyifuqa si-National Commissar labo ntanga sebengenela labo bayahamba kwabo. Bona siyavumelana thina njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi silwise i-corruption, ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho wonke lizwe. Kanti sikhuluma sinje nje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khona ukuthi imali leyi sokungani namhla ungak sithangela izini la izulu lanamhla imali inyongizeni sesiwa ama-rate la sesiwa okuthengisela nje ukuthi kade kulokuganga okunye kwenziwa ngabantu abakhona kuhulumeni abanye bakhona but kungakhathalethi ngobani but bakhona kuhulumeni abanye kade beganga besenza into zobori zenene
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abalimi benyama endlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kade efika onyaka kukhanya kungani kuzakhayela angiselashi ukuthi sizaphutha njani kuSeptemba Okthoba lapha
singathi kodwa-ke khonapho-ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi-ke utshani labo sobusitsha sokunjalo
ye besifisa ukuthi ma ngala masolombane ayatholakala kube khathi ukuthi umhlasi aqalele phambili athenge ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakhona ikhuphukile ngokutshintsha kokuhlela ukuthi imali le yakhona ngapha e-America ayisasetshenziswa sekufuze sisebenzisa ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili
singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kuseseluvivi ngoba abantu kabalashiwa ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kuma ngaphi kade kufuze esikhangele ukuthi ngawo ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathesa kwabe leshiwo intengo yakhona ayikacaci
ye belizithengisa malini kungakangeni
akade bethi amathokazi kade ethengiswa ngama-5 to 600 user kusiya ku-700 user khonapho
kathesa likabi lekhinisi kuhamba njani
kathesa kukacaci ukuthi kathi abantu bazathaja malini bekhonvethe njani kuseseluvivi but mthembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siya ngayo
Yeah. Nga kusikhangeleke kusiyaphambili baba Bebe wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplazini lelo iplazi walithenga kumbe wangena nje
hayi ngama resettlement sangena ku village ise village ID scheme mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo
ukuthi zibe zinganani uyafuna ukuthi kube liplazi elikhulu
ukuthi zibeze ngoba sengingani sengimdala i-energy kayisekho yana I'm now 63 years so ukuthi ngithi ngaba ngenza ama-ambitious program ukuthi ngilime ngilokhu ze ngiyabe ngithaba kathi ngesilungu i-subsistence farming
khonapho-ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo
ye umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba lamahlanga phela khona uyafida inkomo
umnumzana Albert Bebe ngumlimi wenyama endlovu bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sekhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulo wesifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana encedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe. IZim Live yona ithi ababili ekade bengabahluleli bedale le-High Court umnumzana Nicholas Mathonsi lomnumzana Charles Wungwe sebekhutshuliwe ngumongameli emasoni Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedalele Supreme Court. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7 lona okhulumayo ngophini ngihlala ngise izweni laseSouth Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto yikho lapho esiphila sikhona manje sisancengisa cha nabadala bengithanda ukuphawula nje ngendaba eyenzakala ekhaya lakithi okokuqala bengifuna ukubonga nje lo msebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyini okwenzakalayo manje sekuseziikuphi izinto watatu manyatilo bani, wonke loku, ninga yini. Siyabonga kakhulu, keep it up, umsebenzi eliwenzayo. Bangali zonda bantu, beli ngabathengisi, bangali khuluma ngawo wonke amagama. Yalani lisinikeza lokhu esikufunayo, esikudingayo njengabantwana besezimbabwe. Indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics, abomvandle, abeji, abomasiko, bonke nje abadala, bonke, wonke umuntu odonga osezimbabwe, abadala nabancane, sihlangane, sizama ukubumba into eyodwa, sihlukane lalowo mkhuba, sihlukane lalowo moya osiphethe kwamanje, osigqokile, esinayo. Siqale phansi njengesizwe ikakhulu entsheni thina abatsha. Siqale phansi sizame ukuhlanganisa abantu abadala ngoba abadala bethu no manje basanemoya loya owakudala okubandlululana. AmaNdebele amaShona sokuzobuya ipolitics. So ngaphandle kwalokho angiboni ukukhona ungaqhubekisa iZimbabwe phambili. Sesidlulwa njengamazwi nje athatha umbuso manje. Thina kudala sithatha umbuso kodwa senzeni elizweni lethu. Umsebenzi kubulalana nje kubheka impumelelo esinayo. Kodwa bekunjani ukuthi khona sikhulumisana umlotha sithi lokho kwenzakalayo kwenzakala. Asikuyekeni siqaleni phansi. Ngitsho lalaba basembusweni ngingababona besule ezikhundleni. Why bengaphuma ezikhundleni ngoba bayesaba leyo nto ngoba manje mawena angaphuma ezikhundleni. Wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Njani bantu bakithi, njani bantu benkosi, hayi thina siyaphila bantu bakithi. Asifuna la masela la bantu, sasiqeda imali elizweni, and manje asikhuquluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kambe la bantu abashuthi banani ngathi, ngabantu abanjani kahle kahle, abantu abangasuthini. I-ZANU PF bantu bakithi vele into yokuqala ngamasela laba bantu labo, and ubusela lo yimo obuncindezela ilizwe. Ibusela, ibulala abantu, ibuboshwa abantu mahlana, yiyo into okumele iqale ukubhekiswa maqala elizweni. Awubheke nje manje ma engavuketha imali yakwamanye amazwe ayisasebenzi. Okwakuqala yena akanamali. Ukuchaza ukuthini? Umuntu le ngqondo engakhupha lelo gama mpela ekonti ilizwe silidosa lisiyaphansi. Phela ibhodi ufasa ukuthi liphepha nje akusebenzi akusomali. And manje bese kuphelile vele akuna value. I-value sekuyabona. Ufostela nje ukuthi akumele kulingane le dola le-America. Iranda libuswa ngamasongo besenzela ukulitshontsha futhi belithathe beligqibe endlini zabo. Yabona? Yinto abayenzelayo. Wena uyathi umnikeza imali manje yena uthatha imali yo uyayigcina ukunikeza lawo maphepha. Wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho, uzowabeka kuphi, uzowabeka kuphi. Vele akula nto ezi wena, akula nokuthi uzamani, ufunani, ucabangani. Yazi ukwenza komuntu ongena sikolo akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundayo. Ilizwe ulithethe ngenkani ukubulala abantu, ucabanga ukuthi yinto azoyiyeza futhi. Emnothweni umnotho ngeke be-Europe ngendlela asebenza ngakhona ayi la masipeli abantu bakithi ayi mna sikhathele nguyo i-ZANU PF sikhathele iyo ngempela sikhathele tired thathi nge-ZANU PF bheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emele selishote elizweni alisebe.
Hallo ku-Studio 7 Masekelelo okhulumayo eZenka Enkali. Ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe i-user. Mina ngibona kuyancedisa kakhulu ngoba abantu bezitolo labade besenza ulunye ebantwini kulabo gogo lapha abangasakwanisi lutho akade bezuza amapentsheni abo bebehola ibhondi. Uzwe ukuthi nxa usiyafika esitolo umuntu akutshela athi uthengisa ngerandi umuntu athone elambile kodwa imali ethi uyiphethe avalele impahla zakhe kurayithi alibhanwe i-user alibhanwe irandi kusebenza imali eyodwa yeZimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle ukuze kuhloniphane ngoba vele ukuthi uzathi wena ungasowe America kasi kwe-America phela la lapha kuseZimbabwe ngoba siyasiphume siye kuboBotswana nxa uphume usiye eBotswana uhlezele utshintshe imali yakho nifika uthenge neyakhona ngale awuthenge neyala awuthenge yakwenye indawo so lakhonapha kabahloniphe indawo yakhonapha bathenge neyalapha imali njalo itolo nxa sila silande ethini izakhamizi asithengise ngemali esilayo. Ngiyabonga.
nabalaleli be Studio 7 nabasithumela imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ngamalwa ecatha kweleSyria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi weleGermany ohlenge abantu okhunjini lweLibya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sivangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. Unkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina ukubangela bebele mpilo.
Become so addicted to it when over to Kankan, one is salary in their future.
I said, Tawang in the Uti Vacina, the coach or Uti Bangova, or Uti Elausa Salabo civil, Lispala Linga Sela team.
Oh, gracious Uti Atiake, if Peter Ikuta the Abacha Uba, Venanzele Uba, Venasachende, Swang Uton, Sanjang and Tambo. Bikini besenza ukubi ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo ethi njengaye usebenzisa okufana leziqu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo nependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le-art ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama-degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi weleZimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukutshaya amanzi. Uviziwe ke lidale lephalamende ukuthi ayiphumela egcekeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwanazi saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe ikuthi ama-Russians wona angenela kangakanani kukhetho lolo ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi idili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekile lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga e-Congress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndawo. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli sabanganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi kuziningi izinto okukhanya zacithwa lapha kulolu gwazi. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi iba sobala ukuthi that kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacithwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lomongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi kabambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump lakhona apha phakathi elizweni kutshengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha bechabi avele kakhulu obala amanye ayevele efihliwe efihlakele. So uTrump yena angithi bona uhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele kodwa uTrump usenguye ogida ke lingungu ethi kasibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangela le se-North Korea uzama ukuthi ehlukaniswe ubonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcona njani azama ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mina mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian nama-Africans abantu abangala ncedo ngangcono sithole amhlophe abavela kula amazwe awonakala ukuthi kuza kuma njani ngoba la iMelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani. Sengitsho lanxa iRussia ingazama ukuthi ingenele lanxa yona iRussia ingangenanga kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe e-democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaneke.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kulumncintiswano amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. I-Algeria yona izaqwaqwazana leSenegal.
Sunday,
sile temba livuka kuhle ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba kungaba kuseBulawa kuwoBulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela la senkundleni yeFacebook lapha silomlalazi laphana uDumani uSikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula ganda layo mbava ngazisungwe dzose. Kusibva kwematemba oga kusala obe hulu. Goma ndevu zokataza edumani azitongo pakwa koga manga manga kulo klente wala pana otuwe na morning siya kala ngendava yemali kuzoba los le temba gift utuwe na alibu ya izin dola sifuna imali ya giti senzeni na
was peace. All Honey asked for was the right to live, nothing but justice. Kulicalana, Ugulwela, Ugulego, Kulicalana, Ugulwela, Silver Sagueno, Kulicalana, Uguzuela, Wena, Ugulego Yako, Gakome, Malinakali, Kotanani, for so many sons of this land have gone the same way, and we have watched them.
Malingakali kokanani likoqeke kutsho imbongo enkolo uAlbert Nyathi lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayi ke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngu-6:30 ekuseni phela. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Itshone kuhle.
Mangwanani akanaka vatereri, chinosangana zvekare mangwanani anhasi.